Kujwayelekile ukuzwa umuntu ekhala ngemali egcine esiya kubomatshonisa abazalisa imali ngendlela engekho emthethweni. Sebegcwele emadolobheni omatshonisa ngesikhathi abantu abaningi bedonsa nzima ezindlini ngenxa yokusweleka khona okuncane okokubamba ithumbu. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kulabo abalokhu behola kumankampani labasadalala mihla lemihla emigwaqweni bephanda imali yokuthenga ukudla, ukuhlawulela abantwana ezikolo lokunye. Imali ethathwa kubomatshonisa ezala ingxenye yaleyo ebolekiweyo kayivunyelwa emthethweni phansi kweziqondiso ze-Banking Act kanye le-Money Laundering Act. Loba kunjalo kutshaya kuzwele abantu begcine besiyadinga imali kubomatshonisa eyokubamba umphefumulo. Unkosikazi Nokuthula Nkomo ohlala koBulawayo ngomunye wasebethwele nzima ngokubhadala umatshonisa.
Ngaboleka ikhulu lamadola komunye umama, savumelana ukuthi ngizambisela i-$150 kodwa bengisenelisa ukumupha i-$50 ngenyanga. Kodwa angisasebenzi, imali yakhe isizalane isifika kunkulungwane eyodwa, so wangithathela isitofu le-fridge ethi kuvala isikweletu.
Banengi ababhekane lohlupho lolu edolobheni leli, abanye bakhala bethule. Umnumzana Nkululeko Dube obolekisa imali ohlala eNkulumane uthi abantu bathatha imali ezalayo ngesihle.
Abanye bathatha 5,000 babambise ngezimota, izindlu, kumbe inkomo. Ungehluleka ukuyibhadala, angiyathatha oyabe ubambise ngakho.
Udube nabanye bakhe kabazweli abehluleka ukubhadala izikwelede ngoba bakubhizimusi lokukweledisa uzulu imali. Ukhansela Mxolisi Mahlangu okuward 3 esigabeni seBulawayo North usola ababolekisa imali elenzalo ephezulu lababoleka imali bebambisa ngempahla ensitha.
Uhluphe lalo ngeprogramu yesimbazo ukuthi umuntu engehluleka ukubhadala imali yana, abantu labana babaviolent ebantwini, babahlukumeza, kababaniki isikhathi sokuthi umuntu adinga imali liyana.
Umnumzana Persistent Gwanyanya, ilunga le-Reserve Bank of Zimbabwe Monetary Policy Committee, ukhuthaza uzulu ukuba engabi lobudlelwano lababolekisa imali ensitha.
It is quite concerning that the general public is losing money.
Kunzima kwabangagcinisi imali ebhanga kumbe abalamabhizimusi angafaki imali ebhanga ngoba bagcina beboleka imali ensitha edulayo, bagcine belahlekelwa imali enengi kumbe bagcine bethathelwa impahla ngemali encane. Uhulumende uphakathi kokulungisisa udaba lokubolekwa kwemali emabhanga okusemthethweni.
Akwaziwa ukuba banengi kanganani abantu ababolekisa imali koBulawayo lakwamanye amadolobho eZimbabwe. Okusobala ukuthi bathwele nzima abanye abathatha imali ekwelediswa nsitha ngomatshonisa. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.